sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 16 kuMbimbi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi sokubhubhe abantu abangamachumi amathathu lanye i-31 esigabeni seManicaland kakhulu eChimanimani ngezulu lesiqhotho eliselizweni elibizwa ngokuthiwa i-cyclone Idai, njalo abanye ababonakali.
Yes, sesitholile ama-phone calls abantu bebuza ukuthi bangachiya ngapha ama-donations ngisanda kuthatha izigqoko lobunye okuningi makuma-students enasi. So kusasa I think izaba 1 or 2 ama-pickups lapho ngizabe ngitopha khona izinto abantu abafisa ukuthi bezidonate.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko eduduza imuli zabatshone kulingozi, njalo ebonga lokuzimisela kwabantu ababahlengayo eselizweni le-United Arab Emirates lapho afike khona namhla. Siza kuzwa impumela yomdlalo phakathi kweqembu le-FC Platinum le-Esperance le-Tunisia angqikelane namhla enkundleni ye-Barberfield Stadium koBulawayo.
I-Esperance ihambe ku-halftime ikhokhela nge-1-0 lapho abahlohle khona ngemva kwe-15 minutes. Kwazi ukuthi abafana be-FC Platinum basebeyenelisa ukubana be-equalize ngemva kwe-63 minutes lapho kuhle khona u-Ali Sadiq.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo wenu we-Studio 7. Uhulumende uthi sokubhubhe abantu abangamachumi amathathu lanye i-31 esigabeni seManicaland ikakhulu eChimanimani ngezulu lesiqhotho eliselizweni elibizwa ngokuthi i-cyclone Idai, abanye abantu belokhu bengabonakali. Ukucatshangelwa ukuthi inani labantu ababulewe yileli zulu liphezulu kakhulu njengoba abazama ukubahlenga besehluleka ukufinyelela iChimanimani. Amanye amabholoho kulindawo asebhidlikile, njalo imifula uHaroni loNyahonde yadabuka. Abantu badilikelwe izindlu, njalo abanye bebehlengwa sebesezintabeni endaweni ezigoqela iHimalaya eMutare, iTangamvura, iCharles Holt Farm, iMachongwe, iVimba, leCopper Growth Point. Uhulumende uqhubeka isithi kulendawo ezimbili ezokulondoloza abahlengiweyo ama-command center. Eyokuqala ingeyemhanda Rume Center lapho okulabavela eChimanimani leChristian School elabahlengwe eRisutu. Uthi ibutho eChipinge liphakathi kokuzama ukuhlenga abantwana besikolo abafika phose amakhulu amabili abayi 197 besuka esikolo seCharles Luwanga bebasa khona eMhanda Rume. Uhulumende uthi lo ngumzamo olukhuni ngoba kufanele wenziwe ngendizamchina zeAir Force yakhe. Kodwa umoma womkhathi ikakhulu umoya omkhulu uyakwenqaba lokhu. Uhulumende usexwayise abantu ukuthi bebekezele bengachaphi imifula egcweleyo njengoba abanye isibathethe besenza lokhu. Isiphathamandla sogatsha lokuhlenga abantu ole-Civil Protection Unit, uMnumzana Nathan Gomo, kanye lesiphathamandla sikahulumende, u-District Administrator weManicaland, uMnumzana Wilson Bore, bagcizelela izehlakalo esezibalisiwe ku-Studio 7. Lanxa iningi lichothoza uhulumende lisithi kalungiselelanga lolu hlupho, yena uyakwala lokhu ngoba isithi wazise abantu kuseselesikhathi. Uthi abanye abancedisa abantu ngosizo olutshiyeneyo bagoqela amapholisa, ingcwethi zokuhlenga abantu emanzini ezama-sub aqua units, inhlanganiso ye-International Organization of Migration, i-Red Cross, i-Save the Children, abanye abazikhethela ukwenza lokhu ama-volunteers, labanye. Izulu leli elivelele eMozambique lifike izolo eZimbabwe, njalo ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi sikhuluma nje seliphambuka selisiya eMaswingo. Siloko sekudaba lonye umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko etuduza imuli zabatshone kulingozi njalo ebonga ukuzimisela kwabantu ababahlengayo. Wethule lumbiko ese Abu Dhabi elizweni le United Arab Emirates lapho afike khona namuhla ngezinye zenhlelo zikahulumende athi ngezokuqinisa ubudlelwano lamanye amazwe kanye lokuthuthukisa umnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa ukhatshwe iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umnumzana George Chabamba, umphathintambo obona ubudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sifosiso Moyo, owezokwenjiwa kwemigodi umnumzana Winston Chitando, owezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye lesiphathamandla sebutho uGeneral Valerio Sibanda. Isiphathamandla senkampani yeSite njalo eyintatheli zindaba umnumzana Senzele Ndebele uthi usexhasanele inye inhlanganiso ukuthi beqoqele abathinteke kusehlakalo sezulu lecyclone Idai impahla. Asizweni echasisa.
Kwenziwe sibona ukuthi kube lomonakala kakhulu wenzakeleyo. Sasesibona ukuthi bakhona abanye abenhlanganiso ethiwa yi-medical mission abazama ukuthi betholeke uncedo becele ebantwini ukuthi bebe lo ncedo lokuthi bangahambisa kulabo abalahlekelwe zimpahla lakho konke. Sasesithi thina njenge-Center for Innovation and Technology singenelisa ukuthi sibancedise, sicele abantu bakobulawayo lezindawo eziseduze ukuthi abalakho lesifiso sokuthi bangadonate belethe-ke into zabo kithi thina sesizahlelisa laphambili ke kuyefika kulabo abafuna uncedo.
Kodwa sikhuluma nje abantu bayaletha yini okokunceda?
Yes, sesitholile ama phone calls abantu bebuza ukuthi bangachiya ngapha ama donations ngisanda kuthatha izigqoko lokunye okuningi makuma students enough abathe bona lapho bafuna ukuphatheka. So kusasa I think ngizaba 1 or 2 ama pickups lapho ngizabe ngitopa khona aba izinto abantu abafisa ukuthi bezidonate.
Abantu bobulawayo bazwisisa okwenzakalayo, sibona ukuthi kulezo sigaba kukho okuningi okwenzakalayo eMathebeleni.
I think abantu bazwisisa into ekade isenyuzini le endaweni eziningi abantu bakhuluma ngakho kuWhatsApp. So abantu bayakwazi ukuthi kuhambe njani ke. Bakhona abanye abahambe lesifiso, bakhona abanye abangabe sifisa but bengelakho okuthi benike. Into engikayeli weather report okokugcina lapha just a few minutes ago bebesithi izulu leli lingafika kuwo Mashonaland East lasemaswingo. Ngingazi ukuthi lingafika yini lapha but ngiyakhayeli weather report yebulawayo le Mat South bekungani nje soze kube lohlupho singazi njalo ngoba akula muntu oyi-control le ngomumo womkhathi uyatshintsha anytime.
Lowo umnumzana Senzele Ndebele isiphathamandla senkampani yeSite njalo eyintatheli izindaba sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe.
Izilimo sezichile emasimini esigabeni seGwanda. Sokuthiwa iningi lezakhamizi libhekane lendlala embi kukanti izifuyo lazo zisengozini yokucuba ngoba amadlelo lamanzi esilela. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi lithi belilethemba lokuthi lizadobha ukulutshwana emasimini kodwa ukusilela kwezulu sekudala ukutsha kwezilimo ezigoqela umumbu. Lokho sekuthiye inkulungwane zezakhamizi esabelweni sezansi emaNdebeleni zibhekane lendlala embi njalo zithi ngaphandle kokuthi zithole uncedo lokudla zizabulawa indlala. UNkosazana Betty Ndlovu oyisakhamuzi esiteze uyilonke phansi kwenduna uMathema uthi lulutshwane izulu elinelonyaka.
Lanxa izulu linile akulalutho, sesikhangela intanga lisina lisenze sikhangela ukuthi izidlamakha kambe kulo muntu angaphila ngamajodo. Bona abakhulu bethu kabazama ukuthi nxa kuthiwa kuyaholwa kungakhethwa muntu ngoba wonke muntu uyalamba. Lokho ukuthi kuthiwa kuhola ubandobandobane hayi akusebenzi lokho. Akubhaliswe nje ukuthi wonke muntu isakhamuzi siyahola, into esiyicelayo leyo siyahawula ngempela vele ay
isimo sibi njalo entepe phansi kwenduna unhlamba laphine ngeselilahle ithemba lokuvuna umnumzana Gabriel Moy oyisakhamuzi semawane uthi babhekane lendlala ebuhlungu
lapha sesibhekane lendlala embi ebuhlungu kakhulu ngoba siyabona umumvu onje vele sokuthile nokuvuka vela mbuli ukuthi ngabe kusavuka ngoba vele akusafakanga lutho ngitsho lapha vele sokufunakala usizo lukahulumende ukuthi nxa engancedisa nje abantu ngoba indawo yonke vele hayi indlala ikhona ikhona indlala kakhulu ngoba bonke abantu nje abalale area yonke nje ngathi kuba 13 yonke nje vele hayi vele sokufiwa
urhulumente sehlise inani lalabo abathola umumbu phansi kohlelo lwakhe osekujeyining libhekane lendlala umnumzana Miklas Ndlovu ngukhansila kawad 13 njalo uthi ukudla abakutholayo kuvela kurhulumende akweneli lapho kuqathaniswa lenani labantu abahlaselwe indlala
sibone ngazane labe silabo sibili ewodini lapho kwakuqala bekungu-880 sazokwazi ukuphungulwa kathesi kule 530 abaholayo esikhangeleleyo sibili ukuthi bangafuna ukudla abafika about 1000 sibili ngoba wonke umuntu okhona uvela kulalutho
UNdlovu uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende asungule njalo avuselele indawo zokulima ngokuthelezela ama-irrigation afana lawe eGuyu ukuze izakhamizi zingahlaselwa indlala
ama-irrigation akula mizamo iwadele irrigation layo engayezi kahle iward 14 besithembelele naleli damu ebesithi lizakwakhiwa emanyange lapha sisithi postelwe lizaba lithemba lokuthi sivele ama-irrigation akula sibili irrigation lapha kithi emanyange lapha kuke kwabonakala kule mzamo sibi kwenzakala kwaphonga ukuthi ngesikhatshana kwahle kwathulisa kwathi zwi izakhiwo zikhona sibile zezindlu kodwa kula movement ekhona yokwakhwa kwedamu
ukutholakala kwamadlelo aluhlaza kanye lamanzi kulesi sabelo sokubangela ukuthi izifuyo ezivalisa inkomo zibe sengozini yokucuba usobhoko esitezi umnumzana Promise Shabangu uthi balo dubo lokusilela kwamanzi okudala kumemetheka kwemkhuhlane
uthule nangokwakhe esivele simthembe esivele lo nyaka zatheleza kula manzi
njalo izakhamizi amanzi vele wona akula manzi kwenale ndawo nxa bethoyo bathi kuledwa le ndawo okuthiwa ilandelana lezi mine lapha eblanket mine okokuthi nxa uhulumende engasave imigodi isayithi yamanzi lapho ingatholakali kwenzela ukuthi abantu silande amanzi aklini siyawathatha kulezo ndawo kuvele abantu bayagula kakhulu ngenxa yokuthi akudliwa into eziklini khona
eleZimbabwe lonyaka lithole izulu elilutshwane kakhulu lapho kuqathaniswa leminyakeni edlulileyo osekujeya izigidi ezinhlanu zabantu zibhekane lendlala embi ugatsho lobona ngezomomo omkhathi kanye lendlala emazweni awe-SADC ole-Famine Early Warning Systems Network FuseNet luthi labo abazavuna bazathola imbijana engasoze iqede inyanga ezintathu izabelo zezansi kanye lenyakatho emandebeleni ezinye ezibikwa zihlaselwe kubi indlala njalo iFuseNet ithi lokhu kuzadala ukuqonga kwentengo yempuphu okuzabangela ukuthi ezinye imuli zehluleka ukuyithenga ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Asus Ncube
okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7 esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingabe litshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami ngoChris Gande. Namhlanje sixoxa lomnumzana Ndodana Sithole, umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi ezisebenza emgodini eye-National Mine Workers Union. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, yabo.
Ye mnumzana, ungasitshela ukuthi abantu laba abafela engozini yomgodi sizwa kuthiwa ababili asebekhitshiwe sebeze bayenza ukuthi bonke ababefele emgodini sebekhitshiwe. Kodwa sike sakhuluma lawe usithi abantu bengafika kuma 80-90 kumbe 100.
Ya, laphana kulenkinga lapha ngoba singakhangela abantu abana babebaningi laphana. Kodwa into esenzakala laphana yikuthi bona sebesebenzisa irekhodi yabantu ababesazakala. But labana abangena bengamalokhuzeni bengama-gold funders labana abangekho emthethweni kukhanya basakhulume ngabo. Ngoba kwaphuma khona two labana mina ngikhuluma lomnye umuntu engamfonelayo khona ngayo is a reliable source. Esithi abakhipha khona abantu abangu-two labana babebona ezinye izidumbu phansi ezase ziku-condition ye-decomposition. So to say ukuthi abantu labana baphela ungeza kuphikise ngona ngingangangenanga wakhipha nguwe but kunekho bawukhuluma but hayi anilaqiniso lakho.
Manje abanye ababekhona abasinda engozini le bathini nxa likhuluma labo bayavuma yini ukuthi abantu sebephelile abakhitshwayo kumbe lezi dumbu ezakhitshwayo?
Abantu bakhuluma labo abanye kabacaci kuhle ukuthi bakhulumale bayesaba ngoba njengokhuluma kuntu abantu labana abangena kungekho emthethweni laba abangeni bodwa abantu labana kulabantu ababebathumile ababe basebenzele sokakwanisile batshele bonthi no information le asifuni njani ikhambe kakhulu ongababuza abanye akabaphuma egcekeni.
Manje labo bona labo kade behlenga abantu bathi kuthiweni izavalwa imigodi leyo bangcwatshwe yini bonabo abasalela phakathi?
Kunekho okuza kwenzakala njengaliyanyake yenzakala e-Ejinoy ngahamba ngayabona khona ngale bacina kukhani ukuthi abantu labana kabaphumiseki bacina bengcwaba kunjalo bavala. Yikho okufuna kusenzakala ngabona abantu abakhona khona kusafikeki bacina bevala kuphele bengcwabe kunjalo. I think yikho kuyabe sekusele.
Manje abakho yini abanye abalezihlobo ezingakhangelwanga kumbe izidumbu zabo ezingatholakalanga elike likhulume lapo?
Hayi okwakhathisi kangingabatholi abantu abanjalo abaningani labafoni hamba abo hayi ngasasabeleki ngizame ukuwafuna angisazwisisanga ukuthi kwakusenzakalani ababetshengisa babekezihlobo ukuthi bekwazi ukuthi zaphuma kumbe kazifumanga abanye bakhona babengasabambeki.
Okokuthi ngokubona kwakho nxa kuyukuthi uhulumende waphangisa ukuphathisa babezakhitshwa yini abaningi ababephila?
Ya abantu babezakhitshwa ngoba laphana kukhanya kwaba le delay okwenzakala khona ingozi leya ngakho kubanga le delay kwaphangisa kuletwa ama-pumps okupompa amanzi lana abantu babengasizakala laphana.
Manje ungathini wena nxa ukhangela khona okukwenzakalayo ukubana kungaba kulezi dumbu ezizaphonga ukungcwatshwa kungaziwa khonaphana kungathiwani kwamba?
Yaye yabe njalo ziyasuphe elizweni lethu ukuthi uzwisise ukuhamba njani. Ongawuthiwa into ziyaphuma egcekeni ukukhulunywa kuze kuyazwisiseka. Kodwa indaba zokuthi kuyakhulunywa sometimes okungayisikho then abantu engebetshinge betshe ukuthi ningakhulumani nithi kufuna kungabi leqiniso elicacileyo ukuthi libone ukuthi lokhu yikho yena okwenzakalayo. Kodwa into ezinjalo kuyafanele ziphume egcekeni kwenzeka ukuthi kwela kusasa ingozi ezinjalo zivikeleke ngoba singafihla into ezivulala abantu ukuthi abantu bafe njani kwela kusasa ukuthi abanye bazaphinda futhi benze khona lokho befe futhi okungcono into ezinjalo zifume egcekeni abantu befundise ngoba abanye baphunga ukufika bengene emgodini eyabe yavalwa kudala ingasasebenze ingozi ngoba bengafundiswanga ukuthi bedinga imali kuphela sabebelokuyofela emgodini. Kodwa kungaphuma egcekeni umuntu oke efundisa ukuthi no indawo ezinjele engazingeni abantu bengaphila.
Hhayi kuyezwakala, sibongile. Ungavalelisa uZulu?
Hhayi ngiyabonga uZulu. Ngiyabatshela laba abangena emgodini ongekho emthethweni ukuthi please kabazame ukunanzelela bengaphelele emgodini.
Hayi kuyezwakala, sibongile. Lo-ke ngumnumzana Ndodana Sithole, umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi ezisebenza emigodini e-National Mine Workers Union. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande, lilaye.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwiziphathelane labesifazana lamhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Tabitha Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC njalo eyisiphathamandla saleli bandla kudalele ephalamende. UMakhumalo usanda ukuvela kwelebhilithane emhlanganweni wenhlelo zokuthuthukisa impilo yabesifazane.
Hayi, ngihambile ebhilithane ngangingene na izisebenzi zasedilisane ezikumhlanganiso okuthiwa yi-Unite. Babe lomkhankaso wokuthakazelela ilanga labomama, njalo belomkhankaso wokuthi uhulumende ancede ngezigqoko esizigqokayo uma inyanga ziphela nxa sezingena ezikhathini zabomama. Kukhanya sokulodubo oluthe xaxa ngokuswelakala kwezigqoko lezo. Njengoba sonke siyazi ukuthi lapha ekhaya seziqalile njalo ukuthi zingatholakali, uma zitholakala zithengwa ngentengo enkulu kakhulu ukuthi omama sebesehluleka ukuthi banelise ukuthenga izigqoko zabo inyanga yonke.
Umhlangano lo ubulunceda ngani ngolwazi kumbe ngokuthi lifike liqhube inhlelo ezinjani emakhaya enu?
Umhlangano lo unceda ngoba sonke siyazi ukuthi ngo-2005 ngake ngahamba eBlaster eBritane ngisiyakhankasela izigqoko zabomama esidinga esilunga ama-sanitary towels. Ngathaya umkhankaso omkhulu kakhulu lapho asise ku-ZTKU sanelisa ukuthi sizise imota i-40 ton ithwelele lezo zigqoko. So umkhankaso wabo sebezawuhlanganisa labomama baseZimbabwe. Njalo senze omunye umkhankaso ukuthi siyakwazi ukuthi entolongweni omama abasemajele bayancitshwa izigqoko zabo ezangaphakathi ezokuthi babe ngomama. So sokulomkhankaso ukuthi sibadingele lezo zigqoko, sizame ukuthi sizilethe ekhaya incedise omama abasentolongweni.
Imali yalezo nhlelo yonke ihleliwe ikhona?
Imali leyo izisebenzi zasebhilitane sezizangena kuZulu kuzisebenzi ebhilitane ukuthi bakhankase sanelise ukuthi sithole leyo mali. Bayathembise ukuthi hayi umkhankaso uhambela phambili sibili, ngoba nganelise ukuthi ngibhode ebhilitane yonke ngixoxisana nabomama, njalo hhayi kukhanya leli daba bazakhuthaza sibili njalo bafuna ukulenza ngesikhathi esifitshane.
Yizi izizalwane zakhonale?
Iyisebenzi lezi izizalwane zasebhilitane.
The ukhangela impilo yabo iqathanisa le ekhaya, ungathi abesifazana kulelo lizwe bahlezi ngcono yini kulaba eZimbabwe?
Hayi, singakhangela eZimbabwe, hayi thina sikhatshana kakhulu. Yebo, naye kuningi abakukhalelayo njengabomama, izigqoko zabomama, ukuhlonipha ukuthi nxa sesikhulile lesithi imanapozi, bafuna ukuthi abaqhathi bakulandele khonokho. Njalo omama banelise ukuthi uma bengena ezimbuzini zabomama banelise ukuthola izigqoko zabo ezimbuzini engazibhadaleli, zibhadalelwa ngumqhathi. Njalo bebekhankasela ukuthi akukhangele udaba besifazana abalabantwana abaye emsebenzini, kube lezindlela lapho okugcinwa khona laba bantwana onomama besemsebenzini, ngoba ukuthi badinga abantu ukuthi bagcine laba bantwana kufuna imali eningi. So ngomunye womkhankaso wabakhala ngawo khona ngale eBritane. Kukhanya ngithe fika ngikhangela ebulenjini uhulumende usevumile ukuthi izikolo zonke ezisebhilitane zizaphiwa izigqoko zabo ezenyanga yonke kungela ntengo, okutho ukuthi umkhankaso wabo ukhanya usuphumelele. So ngilethemba ukuthi le eminye imikhankaso ekhona izaphumelela. Njalo omunye umkhankaso wabo ngokuthi omama kumele bahole imali ezifanana nabobaba uma besenza imisebenzi efana nayo.
Leyo balaleli bengxoxolo Nkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC njalo eyisiphathamandla saleli bandla edalele ephalamende, isixoxela ekobulawayo esanda ukuvela kwelebhilitane. Yebo-ke sidibaneni njalo futhi ngomnye umgqibelo, siyabe silolunye njalo uhlelo oluphathelane labesifazane. Iqembu le-FC Platinum seliphumile emdlalweni we-2019 CAF Champions League ngemva kokunqotshwa ngele Esperance 2-1 enkundleni eBarberville Stadium ngoBulawayo. okuningi ngalomdlalo asikuzweni kungqoxo lengcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Umdlalo uphele usithi wona FC Platinum 1 Esperance ye Tunisia 2. Esperance ihambe ku halftime ikhokhela nge 1-0 lapho abahlohle khona ngemva kwe 15 minutes. Kwazokuthi abafana be-FC Platinum basebenelisa ukubana be-equalize ngemva kwe 63 minutes lapho kuhlohle khona u-Ali Sadiq. Kodwa kuthe umdlalo ususele ukubana uphele sokusele imzuzu engu-6 benelisa ke bona abafana be-Esperanza ukubana behlohle. Bekungumdlalo ke lowo wokugcina we-FC Platinum ku-CAF Champions League, kodwa bazajabula ngoba bayenelisile lonyaka ukubana bangene kulokhu abakuthi ngama-group stages. Kodwa zananzelela ukubana emidlalweni yabelitshumi abayidlalileyo bayenelise ukubana benqobe kanye, bazodrowa kahlanu basebetshaywa ke kanye bona laba abafana be-FC Platinum. Okukhangelele ukubana kuhlandla elizayo bazayenza ngcono kulalokhu abakwenzileyo. Kuleyi igrupu abakiyo, iqembu eseliphumelele phambili yileyi Esperance yase-Tunisia. Kuzakuthi-ke kukhanye-ke ukubana ngeliphi elinye iqembu elizaqhubekela phambili, lapho kuzadlala khona i-Orlando Pirates eye-South Africa kanye le-Horoya eye-Guinea. Kodwa-ke bona abafana basekhaya be-FC Platinum kutho ukubana kuphelela lapha okwabo okwe-CAF Champions League. Bekuvele nje khona sokuphelile bekuya kulomdlalo we-Esperance, kodwa abaningi bebekhangelele ukubana kuma-group stages bebebeke banqoba. Kodwa kutshengisela ukubana emidlalweni yabo engu-6 kuma-group stages behlulekile ukubana benqobe.
Kungani iqembu le-FC Platinum lehlulekile ukuvimba elesibili?
Zananzelela ukubana ngemva kokubana i-Esperance iyehlulekile ukubana ihlohle yasivumela ke i-FC Platinum ukubana i-equalize. Abafana be-FC Platinum mbone ngathi basuke bazifaka kulokhu abakuthi ngesilungu under pressure, bafisa ukubana ngabaya-attacker kakhulu ukuze bewine lo mdlalo. Bathe besenza lokhu-ke basebevuleka emuva, lokhu-ke okuvumele i-Esperance ukubana ikwanise ukuhlohle. I-Esperance uzananzelela ukubana ihlohle ngamabhora kade bekhatshana kakhulu, betshaya bekhatshana, okutshengisela ukubana bekuyukulala kancane nje kwamafana be-FC Platinum. Sebelokhe bekhangelele ukubana behlohle bewine lo mdlalo. I-FC Platinum kuhlohle lo jaha bamuthi ngu-Ali Sadiq.
Abalandeli benguqu bamukele njani lomdlalo, bebeziphethe njani?
Abalandeli babuye bengekho baningi kakhulu, kodwa bawukholisile umdlalo, ikakhulu labo abe-FC Platinum akade bevelela ezishabane babuye ngobuningi kwabo. Kodwa zange sibone abantu abaningi kakhulu. Zakhumbula phambilini ukubana lapho bedlala le-Pirates kwagcwala sibili e-Barberfield, babuya sebedlala le-Horoya kwabangconywana, kodwa namhla bekwehlile inani labantu ababuye bazobona umdlalo.
Leyo yingcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe esixoxelayo ekwaBulawayo.
Mundo es pasar, incluso se me acomete.
Inzisa yomculo kaMlindo the vocalist sithi ngithanda wena. Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukhulumende uthi sokutshone abantu abangamachumi amathathu lanye 31 esigabeni seManicaland kakhulu eChimanimani ngezulu lesiqhotho eliselizweni uCyclone Idai. Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko eduduza abathinteke kulingozi eselizweni le United Arab Emirates lapho afike khona namhla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.